VOA Ndebele. Amachono zisobo selamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesibili mhlaka 6 Ncwabakazi 2019 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, uhulumende uthi usecabanga ukucanda umthetho ophathelane lezamandla kagetsi we-National Renewable Energy Policy ozanceda ukuba ilizwe lenelise ukuqala umsebenzi wamandla elanga awesola. Uhulumende usecele amanye amazwe lenhlanganiso ezizimeleyo ukuthi zincedise izalwane zeZimbabwe ezedlula izigidi ezinhlanu ngokudla. Uhlangothi lukahulumende weMelika lwe-United States Agency for International Development lwazise ukuba solubeke eceleni izigidi ezingamashumi amane lanhlanu i-$45 million yokuphathisa ukuthengela abantu basemaphandleni ukudla. Zonke lezi ndaba lezinye ndizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Uhulumende usevumele ukuba kulinywe izidakamizwa zohlobo lwembanje ezisetshenziswa ukwelapha emizameni yokuthuthukisa umnotho welizwe. Lesi saziso uhulumende abika ukuba uzasethula kunsukwana ezilandelayo. UGibson Bebe usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ekhuluma ngemva komhlangano wedale labaphathi ntambo bakahulumende lekhabhinethi, umphathi ntambo wozokwethula kwemibiko uNkosikazi Monica Mtswangwa uthi isilimo sembanje lesi sizancedisa ukuthuthukisa umnotho welizwe.
Cabinet considered and approved the proposal on the production of industrial hemp in Zimbabwe.
Uhulumende usebeke umthetho wokuba kulinywe imbanje. Uhlelo lolu lubikwe ngumphathi ntambo wezamabhizimusi lamafekithali. Umhlobo wembanje lezi uzanceda kube lamaphepha ukunceda ekulungiseni impahla zokulima lamafutha okuhamba.
UMtswangwa ubike ukuba imbanje lezi zizanceda ukulungisa amafutha emota wona asila elizweni, ethi kuzanceda ilizwe ukuthi lithole imali yakwamanye amazwe langezinye izilimo ezinjengochinda.
The crop can be a good substitute to the leading export crop tobacco, which is currently.
Isilimo lesi sizanceda ukuba kuthengiswe phandle kwelizwe ngenxa yokuvimbelwa kwegwayi eselivimbelwa kwamanye amazwe ngenxa yokuphambanisa impilakahle yaba.
UMtswangwa ubike ukuba eZimbabwe lilomthetho West Statutory Instrument 62 ka-2018 ovumela ukulinywa kwembanje esetshenziswa kwezempilakahle. Ngakho ke sithi ukulinywa kwembanje zohlobo lwehempu kuzenziwa phansi kwalomthetho. Ocubungula ngezombusazwe uMnumzana Tshengisani Nkutukagwa uthe uhlelo lukahulumende lolu luza kuba nzima ukwenza.
Kwame kumele lidingisiswe. Okwakuqala imbanje esikhuluma ngazo lezi nsango lezi asolutho oluphongubanjwa lubhenywa. Okwesibili, yiwaphi amazwe azafuna ukudinga khonoku? Siyakwazi ukuthi ama-Americans bale program yabo ngale kubo Latin America eyokuvalisa ukuhamba kwento ezinjengazonezi. Siyakwazi njalo ukuthi eGoli bale protocol yabo ekhangela into ezinjengazonezi. Ngingazi ukuthi amazwe azaqala ukuthenga lokho iwaphi, owakathi singatsho njalo.
Kusenjalo, uhulumende ubike njalo ukuba umkhosi walonyaka wokukhumbula amaqhawe uzakwenziwa phansi kwendimba ethi "Lest we forget, singakhohlwa". Kolunye udaba abasakhulayo bebandla le-MDC bathi uhulumende uzama ukwethusela abaleli bandla ukuba bangatshengiseli. Lokhu kuza ngemva kwamazwi kaNkosikazi Ofa Mtshinkuri awukuthi leli bandla yilo elenza ukuba kufe abantu ekutshengiseleni okwenzakala ngozibandlela. UMnumzana Stephen Chuma, isikhulumeli sebandla ku-MDC, uchasise ngalokhu.
Asithokoze ngenkulumo ka-Opa Mtshinkuri othi kulesi sandla ubulawa kwabantu abangela ngozibandlela. Siyazi ukuba bayethuka ngendlela esesilungisele ngayo ukuthengisela ukuze bazivalele ukwenza lokho. Kodwa njenge-MTC Youth Assembly sizakume siwalindele.
Kusenjalo umthethwandaba kamantshi eHarare namhlanje walayele abahlanu abalelwa amalungelo abantu ababotshwa ngenyanga edlileyo besethisa icala lokuzama ukugenqula uhulumende ukuba bangatholi omakhalekhukhwini babo. Usithi kumele baqale bamelele uhulumende acubungile udaba lwabo. Ngimele isitudio 7 ngiseHarare, nginguGibson Bebe.
Uhulumende usecele amanye amazwe lenhlanganiso ezizimeleyo ukuthi zincedise izizalwane zeZimbabwe ezedlula izigidi ezinhlanu ngokudla ngesikhathi leMelika lisithi selidingele usizo olufanayo elizweni kusukela kunyanga ezayo kusiya ngombimbitho. UMnumzana Vumani Ndlovu, isiphathamandla senhlanganiso ye-Rural Communities Empowerment Trust, utshele uSithandekile Mhlanga weStudio 7 ukuthi ngempela indlala ibhahile ikakhulu emaphandleni.
Abantu bayalamba kakhulukazi ikakhulu sikhangele ukuthi isizini ka-2018 to 2019 ibingahle, izulu kalinanga kuhle, abantu abayazuzanga lutho ezilimo. Iningi labantu ikakhulu emakhaya abaphila ngokulima bayalamba kuhlangane lokuthi umumbu akade besenelisa ukuthi bawuthenge uwo-DMD ukhwele ngentengo yesabekayo. Isaka lomumbu i-$50,000 belikhosta $37 ngathi seliyi-$107. So konke khonokho kuveza ukuthi indlala ezizaqhubeka iyaqhubeka isenzakala ngokubana nalabo kade belokuyimadlana okuyathenga kabasenelisi. So abantu hayi bayalamba, ngaphandle kwabantu kuphela konke lezifuyo zizaphela ngoba kulamanzi, akulamanzi lapho ezinganatha khona. So indlala ibhahile both for abantu nezinyamazana.
Khona ukudla lokhu okuvela kunhlanganiso ezinjenge World Food Program, liyake likubone kusaviwa kuhle yini bekuthola abakudingayo?
Sibone ngani kulokuphana kuhle ngokubana balandela lokho okuyabe kuvunyelwane yi-community. Kungahlupha ekuthini abantu abangeniswayo kulelo hlelo kuyabe kusetshenziswa criteria bani phansi khonapho emakhaya, ngobana amanye ama-criteria, enye i-criteria icina isisenza labanye abangenelisiyo behluleke ukuthi bathole lokho kudla. Uzwe mhlawumbe sokuthiwa umuntu nxa elabantwana abasebenzayo akumelanga aphiwe, kungazange kwakhangelwa yini ukuthi labo bantwana ukuthi abasebenza bayenelisa yini ukugcina abazali kumbe imuli zabo. Uzwe kuthiwa abantu abalabantwana abangaphandle kwelizwe, kungaba seGoli kumbe eMelika, uzwe kuthiwa labo akumelanga bephiwe ukudla. So kugcina sokudala lodwethu emakhaya, inzondano enkulu kakhulu ngokubana abantu benakana ukuthi kube lokuthengisana or some sort. So kulohlupho olukhulu kakhulu, kodwa bona balandela izinqumo eziyabe zifakiwe emakhaya. Azake sibone bona kuyiba benza inketha bethatha.
Alo-ke ngumnumzana Vumani Ndlovu, isiphathamandla senhlanganiso ye-Rural Communities Empowerment Trust, ubexoxa ecingweni loSithandekile Mhlanga weStudio 7 eselubhani. Kusenjalo uhlangothi lukahulumende weleMelika oluphathisa amanye amazwe le-United States Agency for International Development lwazise ukuba solubeka eceleni izigidi ezingamachumi amane lanhlanu zamadola i-$45 million yokuphathisa ukuthengela abantu phose inkulungwane ezingamakhulu amane basemaphandleni eZimbabwe. Lolu ncedo olukhangelelwe ukuphiwa abantu lonyaka kuze kuyefika isivuno somnyaka ozayo.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu? Lalelani indaba ezimxoxo ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave kushort wave 4930 6065 15460 laku 13860 kilohertz.
Kulabanye abantu abathi uhulumende usebenzisa imali eningi kakhulu ekwelapheni owayengumongameli umnumzana Robert Mugabe osehlale esibhedlela kwele Singapore phose inyanga ezine selatshwa umkhuhlane ongaziwayo. UGibbs Dube Studio 7 usethulela lolu daba.
Kulabanye njalo abantu abathi kulilungelo likaMgabe ukuthi ayekwelatshwa emazweni njengoba wayengumongameli welizwe leZimbabwe. Abangasekeli lokhu bathi kumele uMgabe ayelatshwe eZimbabwe njengomuntu wonke obhekane lobuzima elizweni. Bacabangela ukuthi uhulumende usebenzisa imali eningi ukwelapha uMugabe. Omunye wacabanga lokhu ngunkosazana Pretty Mpofu, isakamuzi sakwaBulawayo.
Ngibona ngani ukuba kwakhe khona ngale ngezinye futhi imali eziphumayo elizweni siyalatshwa. Engingafanisela ngithi kuyafanana lokukaVice President, laye sokunezinyanga eziningi siyalatshwa emazweni. Nenye imali yestate yena liyana kumele ukuthi ngabe iyasincedisa kodwa iyaphuma, bayaphuma besiyalatshwa ngayo kwamanye amazwe. Thina ngapha ezibhedlela kusala kungalamithi kungalalutho.
Lokhu kusekelwa ngumnumzana Phesi Mcijo okunhlanganiso yabantu abathenga bethengisa impahla e-Streetwise Informal Traders Association.
Ezempila kahle ikulelela kithi azilungiswanga kahle, yikho kumenza agcine sehlale okwesikhathi eside kangaka. Yalo khonokho kuyenza ukuthi imali okufanele ukuthi nga iyalungisisa ezempila kahle ezweni ingatholakali, ngoba uzathola ukuthi yena emunye enjalo sebenzisa izigidi eziningi. Okuyukuthi sokusitsho ukuthi yena nguyena yedwa okhathalelwayo, iningi uZulu akasatholi ncedo olufanele ukuthi ngawe uyalithola ngemali yonaleyo. Ngoba ungaqangela imali ye-tax yonaleyo kumele ukuthi ngayisebenza kwezempilakahle kuyo wonke umuntu. Namhlanje nje besikomunye umhlangano kugunywa ngokuthi donelela ipilizwe lile lama-ambulensi kuphela ayi-282, okuyukuthi imali zonke zonezo ezithathwa zisiya kwelaphisa abanye ngaphandle kwelizwe kwaqela yena wayengumongameli weleli lizwe kumele ukuthi nazi yasiza kuthengwa ama-ambulensi.
Kodwa ke umnumzana Joseph Juma webandla leZANU-PF wake wamela iphelandaba Mpophoma edale lephalamende uthi uMugabe ulelungelo lokwelatshwa eSingapore lakwamanye amazwe.
Umuntu obengumongameli ulamalungelo akhe awatholayo noma esephumile. Njalo ubuntu bethu vele abavumi ukuthi kona sichethwe izinto enjalo, umuntu omdala nxa ethe wehlelwa yokugula ebese siyakhangelela lapha abezele khangelwa khona. Yibili ngethu nasesilahle ubuntu, yonke into vele sesibonile. Sigcele ngenzondo lolaka sesichethelwa nje noma yini. Nambondo kona kule nto embi kubona uhulumende okhona kathesi agcine ufoma ephrezidenti wabo. Kuyinto vele eyenzeka amazwe wonke. Imali siyayibona but singakhangela imali ukudlula impilo yomuntu. Njalo singabi ngonkulunkulu ngosathane asefake umgoqo womuntu ukuthi hayi umuntu sekumele ngosele eminyaka ethize akusamelanga ayelatshwe, sekumele aphongekelwa afe.
Umnumzana George Jaramba owayisikhulumeli sikaMgabe engakasuswa esikhundleni wakwabika ukuthi uMgabe uhlutshwa ngamehlo. Akwaziwa okwamanje ukuthi uhlutshwa yini. Udokotela ozimele yedwa u-Elopis Banda uthi minengi imikhuhlane ehlupha abantu asebekhulile abanjengomugabe oseleminyaka yokuzalwa engamathumi ayisificamunomunye lane 94.
Umuntu osekhulile imikhuhlane iba minengi ngoba izitho ziningi kuqalisa kule izitho ezinjengezandla, isifuba, ingqondo. Njalo umuntu nxa esekhulile kuyavama ukuthi bebe le mikhuhlane yemvukuzane. Nxa kuwukuthi umuntu esehlale inyanga ezine esesibhedlela, kuvame ukuthi ngabantu abangabe bele mikhuhlane yema-stroke, yiyo ehlalisa umuntu isikhathi eside esibhedlela. Imikhuhlane enjengeyemvukuzane engikhulume ngayo, la iyahlalisa umuntu isikhathi eside esibhedlela. Eminye imikhuhlane uyangena uphuma, ungena uphuma, ungahlalisa isikhathi eside singako.
Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi odokotela bakaMgabe bathi usengcono njalo uhulumende uzaqhubeka emnika konke akufisayo. Kasenelisanga ukukhuluma ngodaba lolu loJaramba oseyisikhulumeli sikaMnangagwa. UMugabe wahluthunelwa umbuso libutho ngomnyaka ka-2017 lincedisana loMnangagwa ibandla leZANU-PF uZulu ledale lephalamende. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington DC nginguGibbs Dube.
Siyabonga Gibbs. Kunjalo nje umongameli Emmerson Mnangagwa uthi odokotela abahlola umsekeli wakhe uretired General Constantino Chiwenga sebeqalisile ukuhlolisisa okumhluphayo, ngakho ke usezaqala ukuthola amaphilisi afaneleyo. umnanga kwa osanda etula mbigo lo uti uchi wenga uzwa ngono emzimbeni okwa manje ngoba konke obe kungafanelanga akwenze sokuyeke tisiwe kancane ngodokotela abadabuka eZimbabwe eChina lakwele South Africa.
Yabo, mthakazi omuhle okhulumayo nguMike Hobe. Ngithanda ukulinxusa lonke ukuthi sihlangane kuhlelo lwabatsha olwe D-Connection ngo-8 ntambama. Namhla sixoxa labasakhulayo ngokwenzakala eZimbabwe selokhu kwangena uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa nyakenye. Uhulumende kaMnangagwa angathuthukisa abatsha na abafisa ukungena kuhlelo, thumeza umlayezo lokuWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Lingaxhuma njalo enkundleni yokukhulumisana yebelenjini eFacebook ekhasini lethu LVOA Ndebele. Zulukandaba, asihlanganeni kuhlelo The Connection ngo-8 PM. Bye bye.
Okay, sikhangele esivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ukufuthelana okuphakathi kwelemelika lele China kwezokuthengiselana lwemithelo okumele ihlawulwe impahla nxa zingena emazweni womabili sokuphambanisa umsebenzi emkambo wemali emhlabeni jikelele ikakhulu kuzwekazi le-Asia. Inhloko kahulumende yakwele Pakistan u-Imran Khan ufunga ukuba uzakwenza konke okusemandleni akhe ukuthi isabelo seKashmir singabuyele embusweni wele China, wele India. UKhan uthi uzakwenza lolu daba emhlanganisweni yomanyano wamazwe omhlaba e-United Nations Security Council. Lanxa kulomthetho owalela abantu ukuthi basebenzise imali yakwamanye amazwe, amabhizimusi amaningi elokhu esamukela idola leMelika amaranda kwele South Africa kwesinye isikhathi lamapula eBotswana. Osomabhizimusi abaningi bathi kuzaba nzima ukusebenzisa idola leZimbabwe ngoba besehluleka ukuthenga impahla ngalo phandle kwelizwe. Umgcinisihlalo wenhlanganiso yezisebenzi eZCTU umnumzana Ambrose Bindi uthi ngabe uhulumende uyayekela abantu baqhubeke besebenzisa imali yakwamanye amazwe.
Ngananzelela kathesi uminister owezimali uMthuli ekhulume ekucineni uqine senikiliweyo ukuthi hayi abanye labo belithenga ifuel nge-forex ingathesiand khuluma sokula magaraji kathesi kobulawayo asethengisa nge-forex. So kusegcekeni ukuthi laye uMthuli uyakunanzelela ukuthi into leyo ukuthi uvala i-forex ayisebenzi. Kodwa isesikhali ezomnotho vele ukuthi kuthiwe abantu basebenzisa i-RTGS kumbe lama-bond notes abavela abantu akubancedisa. Ngani sisho njalo? Kule ngozi yokuthi abantu labana bayaretha and kuthiwa barethe nge-interbank rate. But iqiniso barethe abantu ukuthi kathi imprize 1,800 lami ngiretha nge-rate yomkambo wokunyami i-black market. Ngoba kwenzayo? So iqinisweni ukuthi but uhlubo olukhona zinzala lokho uzathola ukuthi iholo zabantu, ama-salaries zabantu ami ndawonye. Kathi sikhuluma kanje izesa sikhwezile kodwa imiholo yabantu injani ayikhwelanga. So ke kuyatshengisa ukuthi ngasikhuluma umnetho welizwe vele awusekho. Njalo vele umnetho welizwe awuzulunge ngoba sikhuluma kade kathi silizwe leZimbabwe aliproduce lutho. Amafektha avalile.
Edolobheni leVictoria Falls uhulumende wavumela amahhotela labanye abasebenza imisebenzi yokwethekelelwa kwelizwe ukuthi bahlawulise ngedola leMelika. Ukansila wedolobho leli umnumzana Ephias Mambume uthi umthetho wokungasebenzisi imali yakwamanye amazwe usubangele udubo kuzethekeleli ezivela kwamanye amazwe.
Bakhona abanye abaloke besebenzisa i-US dollar because amangamavi i-US dollar yimali eqinileyo, yimali ethengayo, yimali elamandla and there's no way we can wish it away. So uzathola ukuthi ekuqaliseni kokuphuma kwe-statutory instrument 142 a lot of people ba withdraw ukusebenzisa i-US dollar but wakathesi ungangena kwamanye ama-shops in fact amaningi okungaso ma shop lana amakhulu sebethatha iUS dollar bathatha iUS dollar bathinde bekunike ireceipt ebhalwe in Zim dollars futhi ukuthi iUS dollars bayifuna but government yeZimbabwe ukuthi abantu besebenzise iUS dollar.
Sibuze uMambume ukuthi kanti vele izethekeli zihlawula ngani edolobheni leli njalo udubo lwemali lolu alucini lixotsha izethekeleli na.
Ubuze umbuzo omuhle kakhulu. Yiko kutshengisa ukuthi umthetho lo wafakwa ngabantu abangacabangiyo. Because according to Statutory Instrument 142, ama-tourists and everybody else in Zimbabwe kufuze betrade kumbe betransacte kumbe bethenge ngemali eyeZimbabwe, which is Zimbabwean dollars or RTGS. Kodwa imali yona leyo kayikho. Ukuze uthole $5 bond esandleni kunzima ukuthi uyibone. So ngiyamangala ukuthi i-government le yi-government enjani ethi yona imali ethengayo kumbe imali esetshenziswa yileyi kodwa imali yakhona ingekho. So ama-tourists athwele nzima. Yikho ama-companies have actually decided to say okay fine, sesiphonga ukuthatha i-US dollar yangikhona yena leyo directly from ama clients.
Ingcweti kwezenotho umnumzana Richard Mahomva uthi kuzama nzima ukusebenzisa idola leZimbabwe ngoba lingatholakali lula. Simbuze ukuthi kungaba kuliqiniso na ukuthi bakhona abalokhu besebenzisa imali yakwamanye amazwe.
Aliqiniso ngoba ungahamba endaweni ezinjengaseplumtree ngale uyathola ukuthi abantu balokhu besebenzisa amarand lamapula ikakhulu eplumtree lasenasingini ikakhulu eplumtree. Lokhu kuyathengisa ukuthi uzulu abanye kwezinye indawo ezisemaphandleni awukwamukeleki njalo kwenza ukuthi laba abafola imali leya amabhondi abafana lamatitsha lamanye amasevu sevensi ukuthi etholakale impilo yabo ingekho lula kulezo ndawo. Yikho-ke kuliqiniso ukuthi into eyenzakalayo.
Ezinye ingcwethi kwezenotho zithi nxa ilizwe lingela mafekitali alungisa impahla lokunye okuthengiselwa amanye amazwe kuzahlala kusiba nzima ukuthola idola leMelika okuzenza umnotho uqhubeke usiya nganqele. Abaphila ngokuthenga lokuthengisa abakobulawayo bakhala ngokuphuza kokuqutshwa komsebenzi wokwakhiwa kwendawo yesilindo samabhasi lamavinkili eGodini Mall. UBathabile Masuku usethulela lolu daba ekobulawayo.
Abathengi labathengisela eGodini kobulawayo bathi sokubaphuzele ukuqutshwa komsebenzi wokwakhiwa kwendawo zokuthengisela bekhala njalo ngokuqonga kwenhlawulo zencwadi ezibavumela ukuthi bathengise ngokusemthethweni ezamalayisensi. Umnumzana Mike Ndiweni, umqondisi weBulawayo Vendors and Traders Association, uthi abantu abalandawo esuthisayo ukuthi basebenze.
IBulawayo City Council gcine ukunika abantu amabhasi ngo-2016 and amabhasi angikhona ngamabhasi adwetshwe phansi kalungelanga kahle ukuthi kusetshenzwe ngoba nxa izulu lisina kumbe nxa kutshisa kumbe kugodola abantu basebenza nzima. So far ikwenzile futhi njalo ngemva kokuvala eGodini Mall lapho eyenze into efanayo. Abantu abakhelwanga indawo ezifanele zokusebenzela kodwa-ke badetshwele nje phansi ukuthi basebenze futhi nasuthiseki ngokwenza lokho.
Umnumzana John Moyo, omunye wabaphila ngokuthengisa, uthi impilo isinzima ngemva kokumiswa ukusebenzela eGodini ngokusungulwa komsebenzi wokwakha imolo.
Thina singamavenda kade sathengisa eGodini, sisuka siqeda isikolo yaza kusebenza. Sisuke lapha sisetha emapasejini lapho okuhamba khona abantu, istendi lapho sezaphela. Loko kwavala igodi akusela lapho singaya khona ngoba idorobho alina nabongi.
Umnumzana Shepherd Shoko ukhala ngokuthi abakuthengisayo okunye ikhansila ilancwadi ezikuvumela ukuthi kuthengiswe emgwaqweni.
Thina okwethu lokhu esikuthengisayo lo kanje lokhu akuvunyelwa le-City Council, akulamaya ukuthi abalayisensi ekuthengisa lokho noma ufune ilayisensi yangona kakuningi. So thina siyabonga ukuyenza ngoba ikusiphilisa but into engiyibonayo kathesi kukhanya ngathi sekungcono mbijana ukuthi City Council kayisayenzi tek-tek kakhulu njengelokana kade yenza olalo. Kathesi abhonge sebedlula kathi bayasitshela kuphela ukuthi lingathengisi khonapho lingathengisi but ukuthi wasithathile kawasasithathile.
Omunye wabathengisayo umnumzana Sean Joe uthi kulezi nsuku ikhansili ibadedele mhlawumbe bayananzelela ukuthi abantu baphila nzima.
Sibonge, siyabonga ikhansili eBulawayo
these days singathi amalanga la vele bayabona isituation yabantu so kuhlupha abantu hayi these days kulutshwana eyobulawayo vele ithi ha well done bayabona ukuthi abantu bayahlupheka so akuhlupha abantu vele broken pavement vele ha siyabe sinengisa khonapho vele but into vele ekhona egovernment ukuthi ilungise icurrent.
Imbuzo ethunyelwe ikampani elomsebenzi wokwakha eGodini Mall eTerracotta ilokhe ingaphendulwanga. Njalo imizamo yokuxhumana lomansipala wakobulawayo yehlule bethi imbuzo izaphendulwa ngolunye usuku. Abaphila ngokuthengisa abakobulawayo abasebenzela ezitaladeni kanye lendaweni ezingekho emthethweni bathi kunzima ukuthi bathole incwadi eziqondileyo ezokuthengisa kanye lendawo ezivunyelweyo. Bathi lokhe kwavalwa egodini sokunzima ukusebenza ngoba le kansili iyabe ibathwalele ubhulo loba kulezi nsuku kungani kungcono bethi mhlawumbe ikansili iyananzelela ukuthi uZulu uphila nzima kungakho ebadedele. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.
Siyabonga bathabile. Umphathintambo wezamabhizimusi amancane kwele South Africa unkosikazi Khumbudzo Ntshaveni usechaze abakwanye amazwe abathengisa impahla eJohannesburg abatshaya amapholisa ngeviki ephelileyo njengamalwa ecatsha kumbe ama-terrorist. Okuninga sikuzweni kuBenedict Nhlapho.
Ekhuluma labezindaba ngemva kokwethekelela izitolo zabakwamanye amazwe enzekini eJohannesburg, unkosikazi Ntshaveni uthe ukuhlaselwa kwamapholisa yimisebenzi yabomali wecatsha okuyinto ohulumende angasoka vume yenzeke futhi.
When you attack the police, you are attacking a state. And what do you call an attack on the state?
Usilo la mapolisa ulolo hulumende. Siwubiza sithi yini ukulwisa uhulumende. Ukulwisa uhulumende yimisebenzi yamali wecatsha. Akufuzanga sizisole ngokutsho njalo. Lakhona sisebenzise ibala elingcono kakhulu bekufuze sisebenzise amagama aqatha.
Ntshaveni uthi ugatsha lwakhe seluphakathi kokufuqa ukuthi idale labaphathi ntambo lethule umthetho ozokanqabela abakwamanye amazwe ukuqhuba amabhizimusi athize. Uthe bafuna lawo mabhizimusi enziwe izizalwane zakwele South Africa. Unkosikazi Ntshaveni uthi uzibonele ngawakhe impahla ezenziwe ngokungekho emthethweni zangeniswa elizweni ngohlu. Uthuthole njalo ukuthi amabhizimusi abakwamanye amazwe lawa amancane aqatshe izizalwane zakwamanye amazwe hatshi ezakwele South Africa. Usefuna-ke ukuthi bonke abakwamanye amazwe abaqhuba amabhizimusi babhalise ukuze kwenqatshelwe ukusebenza kwalabo abangela mvume yokuqhuba amabhizimusi loba ukuba selizweni.
We're not saying foreign nationals must not do business in South Africa. We're saying they should be preserved for South Africans because
asitsho ukuthi abakwamanye amazwe bengaqhubi amabhizimusi kwele South Africa, kodwa sithi kufanele kube lamabhizimusi amancane enziwa yizizalwane zakwele South Africa kuphela. Amabhizimusi amancane ayinsika yenotho njalo yiwo adalela abantu bethu imisebenzi, kodwa iningi labasebenza kuwo akusizo zizalwane zakwele South Africa.
Umgcini hlalo wenhlanganiso ye-African Diaspora Forum uMnumzana Vosumuzi Sibanda uthi inkulumo kamphathi ntambo le iyingozi enkulu kakhulu.
Leyo nkulumo leyo iyona inhlobo yenkulumo ebhebhethekisa ukulwiswa kwabantu bokuza lapha eSouth Africa, ngoba iyenze kubukeke sengathi abantu laba abasebenza kumabhizinisi amancane ngabantu abalapha elizweni ngokungekho emthethweni, kanti futhi njalo abanamabhizinisi angekho emthethweni, kanti akulona iqiniso lelo. Kubalulekile ukuthi ikhuzwe ukuze singatholi abantu abokuza sebeliswa ngezizalwane zalapha eSouth Africa.
Umgcini hlalo wenhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa uMnumzana Ngqabutho Mabhena uthi kuyingozi ukuthi kuhle kuthiwe ngabakwamanye amazwe abatshaya amapholisa kungakabi lobufakazi.
Edorobheni laseGoli kakhulu kule ndawo lapho kwenzakale khona kulama cameras. Thina sekutshoyo ukuthi amapholisa kumele ahlolisise kahle lawo ma-cameras, abambe labo abenze lokhu, loba labo bantu bangizalwane ze-South Africa, loba izizalwane ezibuya kwamanye amazwe, ngoba lokho yibugebengu.
Siyabonga Benedict Nhlapho. Esidubela ke uhlelo lothula lamhlanje, igama ngu Chris Gande, lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.